sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukukhitshwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili, 771 million, zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, inengi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu 8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje, lokho singakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary lwenza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union R2s bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane, abayanga, abangawatholiyo amathuba, abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokeli we-R2s umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government's full responsibility.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcwele sikahulumende, kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Indlela zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelelekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa yeleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
I-literacy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sibonakana ayitranslate on the ground, la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya i-literacy rate yethu kulele laseZimbabwe ukuthi kuthiwa sile-literacy rate ephezulu, kukhanye on the ground, kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo nge-literacy rate. Ungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziyaphambili ezinto ngani zimile. So siyabe sifisa ungabe literacy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu, itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uZibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusukelwa phanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela yethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunwe munye, lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodade wabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawa abesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika uEzra Chisa Spanda weStudio 7.
Abanxuswe kulomhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Goreth Mudzongo, mwenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment, abayibo abaqoqela umhlangano, uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqhakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labo baba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabo baba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabeleni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje ikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Njengoba njengathi ukuthi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njenge-commission, njenge-Zimbabwe Gender Commission, siyazama, sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezichiyechiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi kumbe kuzihlelo ezichiyechiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Prince Nkumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunda ukuthi khona khona abafazi balamalungelo alinganayo nabo baba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze ubaba isibabaza indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics. Sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona. Kuthi before we are politicians, singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwani uvela kulelani bandla, lwani uvela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yuwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma political parties atshiyeneyo, okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga owe-ZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazi nengilayo. Kodwa futhi okunye engunanzile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugqamda soze kusebenzeke.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni, ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezi Jesus Bani.
Nxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lumsebenzi. Phansi kwalumsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi, lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo. Sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMatabeleland North.
Ngiyabonga dadewethu. Yes, iGwayishangane kade yakhunywa yakasuphina ngo-1912, but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga wahle waplana ukuthi liqaliswe idamu lelani first brick efakwe kuleyani damu efakwe yi-Second Republic. And engakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project, ngiyabonga uhulumende, ngibonga lobaba umnanga. Abantwana bemabale, abantwana bewanki, abantwana bebhinki yibo abasebenzi abayakhalani idamu besebenza nama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokutshisela izinsimbi khonaphana zokubhalansisa idamu. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezitshiselela kwamphani amapipe asuka khonaphana esiya koBulawayo, amapipe inkalakatha abawalungisayo khonaphana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli damu?
Le dam as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku 72 meters and in terms of percentage iku 68% completion ukuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idam lana liyaphela selihambisa amanzi kobulawayo njalo sikhangelele ukuyaqeda udubo lwamanzi wokuswelakala kwamanzi kobulawayo idam lana lingaphela and sikhangelele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelupane then on the way ipipeline lana yabisiya kobusuka egwayishangani siya kobulawayo babe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefit ama communities on the way ipipeline siya kobulawayo
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi abahlali bemalokijini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo. Bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuso esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi. Okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, MIHR, eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balendawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu 4 ziyasheya isambuzi esisodo kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okuqala ngokufa kwamathoilet akhona kwezinye indawo sokuyizindlu ezingu 6 zisheya ithoilet eyodwa okwesibili izindlu lezi ezingu 4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu 4 uyathola ukuthi indle yodwa isihlala imuli ezintathu okucina kudala ukuthi izimuli ezingu 12 ezishaya i-toilet eyodwa lokhu kube kuba inkinga kakhulu ngalesisikhathi lapho amanzi eshota ngoba izakhamizi sezixabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushota kwamanzi kulabanye abalobuchapa kulabanye abangaziphathiyo abathina besebenza kubula ama-toilet bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo
kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini
ekuqoqisaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu kungabi khona lokho kokwabelana ukushaya ama-toilet kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo sendlovukazi yakwaLebhilitane kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba indlovukazi yakwaLebhilitane yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss uba umkhokheli omutsha wakwaLebhilitane kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kwele Milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwi atshiyeneyo etiselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngonhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNHCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMatabeleland. Kumbiko awulobe wawutshiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Usethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imyuziyum etshengisa ngodlamo olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesithutsi ngomnyaka ka-1994. Zwakale sola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale nquma njalo uphagamayo owenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa challenge begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba lweGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba-ke ade bukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakathile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani ngodaba lweGuguraundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawa abantu bahleziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo, kukhonisane umlota lapho kumele kuncediseke khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlalo lakho kufike emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumane uNdlovu ethi umangele umongameli efika ku-memorial site eRwanda ukuthi umangale siyabona bakuyini inqamo lesenza into elobuntu, yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayenzwanga kwanothi kona i-side show kumbe lokwana okwenzela imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabe vele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube le controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sivelami yinje sibe nsihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami manje thina nga udiboke yukuthi kona sile opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababa umgabe nainsurrection siyakwazi ukuthi udawa lebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamisensasa vele ungazama ukukhuma udawa lolo vele kuhle kube ngokuni kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bakithi asihlale mphansi asikuvulele into lokhu sikukhulumeni kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike ngayo ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha kobulawayo efika estate house laphana emisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakithi udaba lwebugrawund silubambe njani siluphethe njani.
Baba Ndlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge opposition lidla ngodaba lwegugurawund lithandukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakhe umuzi funa lo mhlangathela waba labantwana abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawund sokukhwana iminyaka engama-2 amane kathesi okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe ngakudala lwalungisiswa ngakusela muntu okhuluma ngalo okwenza sibelethe sikhuluma ngalo abamele amalungelo kazulu bekhuluma ngalo abazombosazo bekhuluma ngalo yikuthi kalukalungisiswa lokho kuludaba olulokhu lumqoka alukalungisiswa yikho kumele ungalungisiswa ngabantu kabakhulu ukukhuluma ngalo kulo mhlanganiso ezisebhedle likazulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngale bhalagwe wabuya uhulumende wezane uPFO kamnankagwa nalo bekhale esigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile so olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sokune-40 years lokho esingakulungisisa.
Baba Chuma, ngamafitshane akuyiphetha
njengoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba unkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezane jongo akukhulunywanga kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa into enje ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusatsho bethi ungakuhambela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona abesibizi-better late than never. Yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lo-councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singekehlukani zihlobo. Singekehlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding sithi kasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.